indebele amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza Washington DC. Walamukela kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 22 Nhlangula 2018 nguPrexedes Jeremiah. Ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
It's another centralization of power that they are taking. You know, it's devolution. Devolution would require surrendering of some amount of power to the provinces under the provincial council in terms of our constitution. To give a province authority to manage the economy of that province.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka. Ezansi emandebeleni ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuqakathekile ukuthi nasi siya ekhetheni olunje sihlomisane ikakhulu lalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani labantu, sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazithengisele ukuthi bona bangabantu abamelani.
U-Abe MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khube babe lomhlangano wabazancintisa kukhetho ngokubahlomisa ngemicijo emqoka okumele bakhulume ngayo emikhankasweni yabo. Futhi ke kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi womdumo wekwaito uColin Mgqibelo owazakala ngegama lokuthi nguGumgash. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele eGwanda lamhlanje kwakuqala selokhu wasukayo edolobheni lelo ethwalelwa esibhedlela ngemva kokufakelwa itshefu nyakenye. Esiza emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Phambili ukubambana.
Umnangagwa obuthanelwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ephelandaba ukudaza abalandeli bezanu-PF ukuthi bavotele leli bandla ngobunengi ukhetho lwalonyaka. Umgcini sihlalo wezanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni ukudaza umongameli ukuthi akhuze uvalo azizwe sekhaya ngesikhathi efike enkundleni ephelandaba stadium lapho aphosa wafela khona ngemva kokufakelwa itshefu nyakenye kusabuza umnumzana Robert Mgabe.
Baba, hiyo indawo obusifa khona leyizolo. Hiyo indawo izitha ezisefuna ukuqeda khona izolo. Namhla baba ngikuthembisa ukuthi awufi. UNkulunkulu nawe. Baba Mnangagwa, umuzi loyo ngowakho. Laba befuna ukubulalela khona, hayi. UNkulunkulu batshengisile ukuthi yena ulamandla.
Lapho esukuma ukuthi akhulume Mnangagwa uthe yakala sikhwili labantu bemandebeleni ngoba kungayisibo abamfakelayo itshefu. Wathembisa ukuba ibandla lakhe lizaletha umbuso wezabelo e-devolution ngemva kokunqoba kukhetho. Uthi njalo yena lekula lakhe baphakathi kokuthuthukisa ezomnotho ukuze izizalwane zakuleli zithole umsebenzi njalo ziphile impilo engcono.
There is another decentralization of power. That they are taking. You know, it's devolution. Devolution would require the surrendering of some amount of power to the provinces under the provincial councils in terms of our constitution to give a province authority to manage the economy of that province.
Abalandeli bezanu-PF ubakhuthaze ukuthi baqhube imikhankaso yabo ngokuthula ukuze impumelo yokhetho yamukelwe kungela ukuthandabuza. Amazwi akhe agcizelelwe ngumsekelo wakhe umnumzana Kembo Mohadi othele eZimbabwe selisezandleni eziqondileyo.
Sikhulume ngezomnotho, siningane amazwi okuthi khona umnotho wethu lo singawuvuselela njani. Umuntu wonke weZimbabwe lapha angazi angaphila njani, angancedwa njani economically. And in new dispensation ithena uyanini.
Umongameli Mnangagwa uqale wanikeza abalimi abedlula ikhulu lengxenye 151 inkomo ezifika phosa amakhulu ayisikhombisa 660 phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Livestock. Induna uMasendi ubonga uhulumende ngalolu hlelo esithi luzathuthukisa impilo zabantu balesisabelo.
Izifuyo sizibonile siyafakaza, izinduna sizibone ngamehlo, umhlobo omuhle wenkomo. So siyabonga, silethemba elokuthi inkomo lezi zizagcinakala, zizalane ziyande.
Iningi belukulumhlangano lithi inhlupho ezibhekana lozulu ezansi emandebeleni yokuselakala kwenhlelo zentuthuko njalo akula magagasi okuthola umsakazo owe-ZBC okudala ukuthi iningi kulomhlubulo lilalele i-Studio 7 leminye imisakazo yemazweni angomakhelwane. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kunjalo nje lo mongameli Mnangagwa utshele uZulu weGwanda ukuthi nxa efuna intuthuko efana lenkomo azabele izakamizi lamhlanje phansi kohlelo lweCommand Livestock kumele avotele ibandla lakhe eleZanu PF. Le yinto esolwe kakhulu ngabaningi abathi uMnangagwa usebenzisa imali kahulumende ukukhankasela ibandla lakhe. Inkomo eziphiwe abantu lezi zithengwe ngemali kaZulu obhadala imithelo. Omunye wabasole uMnangagwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Efi Mdlela Ncube, yena-ke othi le yindlela yokuthenga amavoti esobala njalo engekho emthethweni.
Kuyinto engekho emthethweni, kwephulisa isisekelo sombuso lomthetho okhangele ngokuvotwa ngendlela ekhululekileyo. Ukwethusela abantu kumbe ukubathenga kakuvunyelwanga emthethweni. Nxa usipha abantu ngesikhathi ukhampeyina kuthathwa kuyindlela yokuthi i-bribery, yikuthenga abantu, yikudiza abantu ukuthi bakuvotele. Zona izakhamizi ngokwazo akufanelanga zivume ukuthi kwenziwe kanjalo, ukuthi zizodizwa ukuba zivotele abantu abathile. Kumele bahlole abantu ngalokho abakuthenga bisayo kuphela, hayi okunjengalokho.
Nxa ubuvela uzihluphekela Ncube uyisakhamuzi ungafuyanga, wasesiza uMnangagwa leZanu PF bakupha inkomo mhlawumbe ezintathu mhlawumbe ezilitshumi, asithi ubungelayo injongo yokuvotela leli bandla, ungekela yini ukulivotela?
Uyazithatha inkomo kodwa ungayivoteli, ngoba phela inkomo lezo zithengwe ngemali yabantu beZimbabwe, zithengwe ngemali yezakhamizi zakuleli lizwe. Kodwa kakutsho ukuthi uvotele umuntu, angekwale inkomo nxa sezifikile kuwe, ngekwale amabele, ngekwale i-fertilizer. Thatha kodwa ukuthi uhambe uyevota ngendlela leyo othi nxa uhlolisisa ubone ukuthi sasa lakho limhlophe nxa ngabe liphethwe yilabo bantu ozabe bavotele.
Khona singakhuluma ngokhetho olukhululekileyo na uMnangagwa asehlala ehlabela ngalo nxa ibandla lakhe leZanu PF lisebenzisa izinto zikahulumende ukudinga usekelo ukuthenga amavoti?
Uyakhuluma nje kuphela, ngoba sazi ukuthi umhlaba udinga khona lokhu, udinga ukuzwa ngokhetho olukhululekileyo. Kodwa ekusebenzeni kwakhe phansi akasebenzi njengomuntu ozwisisa ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngolunjani. Nxa eluzwisisa kalanjongo yokuthi lube khona, ngoba khonokho esikhuluma ngakho nje into engamukelekanga nakancane. Akufanelanga kutshawe inja kufihlwa umphini, akukhulunywe njengoba kunjalo. Noma koniwa umuntu weZanu PF noma we-MDC noma waleliya qembu loba leliya qembu, into nxa isephula isekelo sombuso, isephula umthetho, isephula izivumelwano zomhlaba ngokokhetho olukhululekileyo, kumele ikhulunywe lento le, ikhuzwe, ingaqhubekeli
pambili. UMnumzana Efi Dlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Uxoxelo ntungameli Nkomo ekobulawayo. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane zabantu ekabuyini egogwe lamhlanje, lapho athembise izakhamizi ukuthi zingamvotela abe ngumongameli uzathuthukisa impilo zazo njalo aqede zonke indubo ezihlaphayo ezifana lokusilela kwemisebenzi kanye lemali. UJamisa uthembise njalo ukulwisana lobuhuquluzi, bona athi sobubulele ilizwe. Isikhulumeli sika Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda uthi uChamisa nguye yedwa olamaqhinga okuvuselela umnotho weZimbabwe.
UPresident uNelson Chamisa uthi yena hayi ngingaba nguminister mina owe-technology. Iministry yami ibihamba ngendlela enhle. Abantu engizasebenzisana nabo engibaletha kuhulumeni ngabantu abakhalipileyo abafundileyo, angilethi abantu njengoba bangamakhehla sebengokhulu. Kuhulumeni kaPresident Nelson Chamisa, nxa ungasebenza usebenze kuhle, ubhadale ama-tax akho, ubhadale impensheni yakho, uzayithola. Ngoba sesisakhilize lethu sisebenzisa ukukhalipha lemiqondo yensuku zanamhlanje, kasisebenzisa ukukhalipha lemiqondo yayizolo ebulalayo njalo engelalwazi olweneleyo.
Indaba yokungethembeki lizayiphatha njani?
Ilizwe zilukandaba kalakhiwa ngamasosha. Ilizwe zilukandaba lakhiwa ngabantu, izizalwane zelizwe zisebenzela ndawonye, kungekho ovunyelwe ukuntshontsha, kungekho lamandla okwedlula abanye, kungekho kuthiwa yena wenza umathanda njengesikubonayo kuleli lizwe ukuthi abantu bonke abaphumelelayo kuzanu ngabantu abacatshangela ukuthi bayantshontsha. Okasukuwere babekuzanu, ochiyangola namhlanje bakuzanu, kakaviwa ukuthi izimali zabo zavelaphi, banotha kanjani. Kothi president mnangako usebenza lawo, khangelani-ke ijahe elitsha elifanana labo Mark Zuckerberg, elifanana labo Strive Masiwa, elithi lona hayi mina ngiyazi ukuthi lakusasa lipheteni elingupresident Nelson Chamisa, bese lixabanisa-ke lina bantu beZimbabwe ukuthi-ke ongasisa phambili ngubani. Ngumuntu ofana noMark Zuckerberg, ngumuntu ofana noStrive Masiwa le mali ekhethwa yikho cash, kumbe ngumuntu osebenza ogijimisana lamasosha athela umbhobho nsuku zonke esithi hayi phela livote likwazi ukuthi i-operation restore ayikapheli. Kumbe ngupresident Nelson Chamisa othi livote lisazi ukuthi elakusasa lisemqondweni yethu, lisebantwaneni bethu, lisemajaheni lamantombazana aleli lizwe esizathula umsebenzi. Upresident Mnangagwa 6 months ake ngilutho uhlale thina uthaya amadili. Amadili elizwe abonakala ngemisebenzi. Mingaki imisebenzi esiphume kupresident Mnangagwa ku-6 months?
UDr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika Mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni lapho loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozane Khube lamhlanje libe lomhlangano lamalunga alo azancintisa kukhetho eHarare, liwahlomisa ngemicijo emqoka okumele akhulume ngayo emikhankasweni yawo. Leli bandla lithi indinyimba yalo kulolu khetho ngeyokuzibusa kwezabelo, i-devolution. UNtungameli Nkomo uxoxe lomgcinisihlalo waleli bandla njalo engumeli weNkayi South edalele ephalamende, uMnumzana Bednico Bebe, wachasisa okuningi ngomhlangano wabo lowo.
Ngiza kunanzelela ukuthi abameli bethu abalutshwana yibo asebeke badlula kulokho kubhalisa kumbe ukukhethwa ukuthi yibo abazancintisa. Abaningi bakhona-ke ngabantu abangakaze bakhethwe ukuthi bancintise. Kuqakathekile ukuthi nxa sisiya ekhetheni olunje sihlomisane, ikakhulu lalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani nabantu. Sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani. Njalo nxa siya kulolu khetho thina sithi thina siyithi nje MDCT esikulwelayo, esizakulwela, esizabalwela khona singuphi, esingathi-ke itimu yethu ekade siyabanika yona ukuthi basebenze ngayo. Itimu yethu-ke siyivumelele ekade sibanika yona ithi yona evolution is the best pathway to deliver equal opportunities for all, yikho ekuchoyo. So yikho ekade siya kutshela ukuthi abantu-ke nxa sisiyatshela abantu ukuthi abantu bazwisisise ukuthi lokho kuchoni baza kubeka kanjani ebantwini. Abantu ukuthi bakuzwisisa ukuthi abaza kuthola, abangakuthola njalo okuloncedo kibo kuyini. Yikho kade siyabahlomisa ngakho.
Ngamanye amazwi, umbiko wenu omqoka, indikimba yenu kulolu khetho yikuhanjiswa kombuso ezabelweni, i-devolution okhuluma ngayo.
Yiyo kanye esikhuluma ngayo, ngoba uzakhangela ukuthi le-deliberate policy eyokuthi-ke lapho esikhona, lapho esihamba khona, le parliamente abakhethwa bayingena ephalamende, lalabo abazakhethwa bangene bamele amakhansila,
kufanele bakutsho ukuthi hayi amandla abezele esuka ehlezi eHarare sithi thina hayi ivoti yethu iyakhathesi kayitshengisa ukuthi hayi amandla kawasuke eHarare aye ezabelweni
ibandla lezanu PF esikhathini sonke lesesedluleyo belisala ukwamukela umbuso wezabelo kodwa ekhuluma eseGwanda lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abantu ukuthi uzakusa amandla ezabelweni idevolution iyeza kibo ngezinye indlela leli bandla selisamukela umbuso wezabelo uthini ngalokho
ayisilokuqiniso lelo ngoba ngiza kutsho ukuthi indaba isithi asilaqiniso okwakuqala umgabe njengoba wayekwazi ukuthi ikhona leyo i-devolution of power ku-constitution yindaba engayifakanga umnankagwa uthe engena simbone e-appointa ama-resident minister nxa kuthi wayeqinisile ukuthi kona uselandela umthetho uzayifaka njengezanu p f engaqambi manga yindaba singambonanga esithi ku-m d c kayi-appointe ugavena uwe-mathnoti ngoba yithi sawinayo esile mvumo ngendlela ye-devolution okuthi sibe logavena
Umnumzana Bethe Nico Bebe ngumgcini sihlalo weMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Dokozane Khupe njalo umela isigaba senkayi edalela eParliamente uxoxe lo ntungameli Nkomo eseHarare Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz ku Live Talk lamhlanje imihlangano eyenziwa ngabamabandla ezombusazwe yokudinga usekelo kukhetho lwalonyaka olwenziwa mhla ka 30 Ntulikazi lizananzelela ukubana uMnankagwa ubeseGwanda uChamisa ubeseGokwe abe MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Khupe bebeseHarare Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-485-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Intetheli zindaba zesifazane zikhuthazwa ukubana zibhale indaba ezivame ukulotshwa ngabesilisa ezifana lezombusazwe nxa zifuna ilizwi lazo lizwakale ngokuveza imibono yazo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe ingcwethi ezidumileyo ekuthuleni kwezindaba. Omunye kungumqondisi womsakazo weRadio VOP oseHarare uMnumzana John Masuku lapho egciba umhlangano wezifundo lezintatha zezindaba ezisakhulayo zenhlanganiso yeYoung Journalists Association yoja uMasuku uthi abesifazana kufanele ngabesabe ukubhala indaba yiloba zaluphi uhlobo
ibangaze besaba bangaze baba lenhloni labo gabenze lokho asebekwenza kwezinye izigaba zelizwe ezokuthi labo bafuna ukubonakala bengabakhokheli bafuna ukubonakala beyizigijimi beyilokhu lalokhu lekube nizintatheli zindaba lakho bangazi besabela khatshana bangazi bathi kwakungenziwa kudala kodwa akabakuqali bona babe ngabantu abenelisa ukuthi babebika ngamarali abenelisa ukukhuluma nabomongameli ukukhuluma nezikhulu ezijeneyo mbona ngathi okukhona kwavele kwangena egazini ukuthi hayi lokhu kokusenzwa ngobaba ngakho-ke lathi asebekhulile kulabo siyabakhuthaza ukuthi hayi lingesabi lani lingakwenza labazali labo kumele babakhuthaze ukuthi bantwana lani lingakwenzwa okwenziwa ngabesilisa
intatheli zindaba esakhulayo uPascal Madiri uthe abesifazana kumele bakhuthaze ukubhala indaba ezingacina ziphakamisa abanye babo
ya mina ngibonayo ukuthi abafazi kumele babhale i-hard news njalo kumele babhale indaba ezibona ngezompolitiki ngoba yikho lapho embona khona ukuthi yikho abantu bayalekha kancane but ngiyabakhuthaza ukuthi babhale njalo kumele bangatshengisa ukuthi bayesaba ukuthi amadoda abazathini kumbe kuzabalani ngoba yibo abaningi ukudlala amadoda lapha elizweni so kumele banjani kumele ba-encourage abanye abasifazane ukuthi njani labo babhale
Inhlanganiso yeyoja imanyane labe Advocates for Progress yakwele Melika uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezisakhulayo ngokusakaza lokuluba indaba ngesikhathi sokhetho isikhulumeli sayoja umnumzana Leopold Mnende uthe imfundo enikezwe ngumasuku iqakathekile kakhulu.
Imfundo esithole kumnumzana Masuku iqakatheke kakhulu, especially sisiya kuma-elections njengentatheli izindaba ezisakhula, njalo isiya kulabo abesifazana esingabe sisebenza labo, lakithi futhi amadoda, ngoba even abesifazana bengazama lokhu abakuzamayo ngeke befuzela ukuthi sibasapote, sibe kwathi nxa lo engaqasa ukukhava ama-events awe-politics singamnceda njani, laye engethuli simncede ukuthi laye ebekwazi ukuthi siyalingana, into lezi vele ziyafana.
Enye intatheli izindaba esakhulayo umnumzana Phuzana Igerede uthe abesifazana babulawa yikuthi nxa bengabe sebendile kuba nzima ukusebenza, bengaqala bacele kumbe ukucebisa omkabo lokwesaba udlame kwezombusazwe.
Okay, intatheli izindaba zabesifazana ngibona ngani uhlupho olukhona yikuthi esikhathini eziningi abantu iningi labo liqasaqale lifuna ukuthola imvume yokuthi benze ezinye izinto like i-coverage yezindaba lezi, imvume yangikhona ivela kumkakhe. So esikhathini esiningi sibona ngani yikho okunye okubuyisela muva umsebenzi yabo. Kuthiyeni lase nxa sesikhayela besilisa ngendlela abaziphatha ngayo ukuthi ngala muntu aqale embuze ukuthi ngihambe yini endaweni enje ngekhavu i-event enje enje. So khonokho mbonani into kube futhi lokwesaba, mbonana iningi labo labesifazana bayesaba ngenxa yokuthi siyabona into ezombusazwe kuleli lizwe esikhathini eziningi sicela zilo dlakela lani lento ezinjalo njalo.
UMasuku uthe uyahlukumeza ukubona intatheli izindaba zesifazane ezingcwethi emsebenzini zisikhanya zisesaba njalo zizifihla ekubhaleni lokusakaza indaba ezingeke zabenza bakhuphula ezikhundleni zabo. Inhlanganiso yeyoja isungulwe ngomnyaka opheleleyo njengenjongo yokunceda intatheli izindaba ezisakhulayo ngokuzifundisa lokuzihlanganisa lezingcitshi ezinkulu emsebenzini lo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. Was a Friday.
Kuwoza Friday lamhlanje kungolesihlanu kunje nje silomthuli womdumo weKwaito uColin Mgqibelo, kila igama lakhe lokuzalwa kodwa owazakala ngegama lokuthi uGumgash. Asizweni ke ixoxa lapha lentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibane.
Bakhuma kweleZimbabwe barobhekisi eMzansi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi abasakhulayo beZimbabwe. Abanye bafika basebenze kuhle, abanye babe izigebengu, kuthi abanye bade bathathe amathuba bathuthukise iziphiwo zabo. Ithakathi lalo namhlanje kulolu hlelo lalo lafika-ke eMzansi wangena-ke esitudiyo.
Salibonani malaleli, igama lami nguColin Mgqibelo, elokucula igama nguGumgash. Ngizalelwe kwele-South Africa eMpumalanga, kodwa inkaba yami iseZimbabwe, la engikhulele khona, ngafunda khona kwaBulawayo, ngafunda eMafakela izifundo zeprimary, ngabuya ngafunda eLuveve High School, la ngenze khona isecondary.
Zona ke indaba zomculo zaqala njani ke weGumgash?
Ukuqala kwami ukuhlabela ngiqale ngisagida isipansula siliqembu nabangani eLuveve 5. Ngazodlodlobala sengikhona ukubhala ezami izingoma mangiqeda isikolo ngo-2003. Ngasuka ngabuya kweleGoli ukuzodlodlobala kangcono ngezomculo, la engihlangane khona noma user weAchuzi wangincedisa ke ukwenza umculo wami engiwenza njengamanje.
Your friend is sweet enough. Every time you go for one day.
I'm going to go to the next one. Mina ngitholakala ku Facebook as Ukumgesh Gazman, ngibuye ngitholakale ku Instagram at Kumgesh, ngibuye ngitholakale ku Twitter at Kumgesh.
Hello, it's a Friday. Select a girl from Zimbabwe. Any student from Zimbabwe quite sure this is gold. Oh, Colin Mkubelo. Was a gadang of the Mukumkash. Mkubelo for the stars. They got the valley with the return of Tanji. Mayo Mkubelo, City Kumkash. And I think I'm not getting long care about the lady. He comes around with Ezra Jesus man.
Kwaito usuphiwa uColin Mgqibelo akade silaye kuhlelo Woza Friday. Siyabonga, silethemba lokuba lelikholisile uhlelo lwethu olwalamhlanje ole Woza Friday. Kodwa ke singeke ehlukane, wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka, ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe-devolution. Abe-MDC ekhothi ekhokelwa nguNkosazana Thokozani Kuphe babe lo mhlangano wabazancintisa kukhetho wokubahlomisa ngemicijo emqoka okumele bakhulume ngayo emikhankaso.